tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 kumabasa 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzasihlolisisa izivumelwano ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamanye amazwe engangena embusweni. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ufike emaphethelweni lamhla koBulawayo, lapho osomabhizimusi abaveze ukuthi basebenze kuhle.
Sisuthisekile ngokuthi imbukiso ibilohlonzi lokuthi besilabo osomabhizimusi abazobukisa abadlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye, njalo besilamankampani amatsha adlula amakhulu amabili lengxenye.
Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba, sixoxa lomnumzana Sibangelizwe Nkomo.
Imbali yababa uNkomo onguye owadala umfutho wokukhululeka kwelizwe leli eleZimbabwe ayizange yaphathwa ngendlela epheleleyo yonke. Kodwa akutshengiseli kakuhle ukuthi ngoqotho ngoqotho sithi ungubaba wesizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzahlolisisa izivumelwano ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamanye amazwe engangena embusweni ngemva kokhetho oluzayo. UMnumzana Chamisa ubekhuluma amazwi la eseseke lamuhla lapho azise abalandeli bakhe abakuthi ukuthi unxusiwe iziphathamandla zeBhilithani njalo uzahlangana lazo ngeviki ezayo. Ukusasa ukhangelelwe ukukhuluma embuthanweni emamina eMondoro. Asizweni abantu behalalela kulo umbuthano.
Chamisa, kakata, Chamisa. Chamisa ho. Chamisa ho. Chamisa ho. Chamisa ho. Matimai, kakata, matimai. 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 Mayuti ho.
Labo ngabantu ade behlabela emhlanganweni lapho uMnumzana Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance abekhuluma khona eseke lamuhla. Ngakubelinye icele owayemela iMaswingo eBurn edalele eParliamente njalo yesiphathamandla sebandla lezanu PF uMnumzana Daniel Shumba usungule ibandla lakhe le-United Democratic Alliance lamuhla. Lokho kwenzakala ibandla lezanu PF lalo liphakathi kokulungisela ukhetho lwama-primary elections.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umbukiso wezokuthengiselana lezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ufike emaphethelweni lamhla koBulawayo, lapho osomabhizimusi abaveze ukuthi basebenze kuhle njalo bakhangelele ukuzobukisa ngomnyaka ozayo. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ekhuluma emhlanganweni wokucina lentatheli zindaba lamhlanje eZITF, umqondisi wenkampani yeZITF, unkosikazi noMathemba Ndlovu, uthi umbukiso walonyaka uveze ukuthi ngempela ilizwe selizimisele ukuvuselela umnotho, njalo abafuna ukuzotshala imali kuleli bayamukelekile.
Umbukiso walonyaka weZITF usufike emaphethelweni. Sisuthisekile ngokuthi imbukiso ibilohlonzi lokuthi besilabo osomabhizimusi abazobukisa abadlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye, njalo besilamankampani amatsha adlula amakhulu amabili lengxenye, phakathi kwawo angamachumi amane abesuka kwamanye amazwe.
Inkampani kahulumende eyeZimTrade yenelise ukuletha amankampani adlula ichumi ukuzobukisa amabhizimusi abo. Unkosazana Constance Muleya weMantigonera Enterprises ubonge ithuba abaliphiwe yiZimTrade.
Izimthetho isiphe i-opportunity enhle sibili ngoba lapha sikwanisa ukubona abantu abavele eBotswana, abavele eZambia, labavele eGoli. Ngoba thina lathi sikhangelele ukuthi ama-products ethu abe esiya phandle kwelizwe. So kathesi hayi lapha eZimbabwe sikhanya sesingenile sibili ezitolo abantu sebekwazi ama-products ethu. Hayi next year sikhangele ukuthi siyaphenduka njalo njalo sikhangele ukuthi sabe sesilama order abheka phandle.
Amakolishi emfundo yaphezulu abebukisa lonyaka ezimtrade njalo isikhulumeli seNational University of Science and Technology umnumzana Felix Moyo uncome umbukiso walonyaka.
Silapha e-trade fair lapho kade sibukisa khona esikwenzayo okwenziwa ngabantu bethu kuma faculties atshiyeneyo e-NUST. Ama faculties ethu ayisikhombisa. Kule faculty ye commerce, kule faculty ye communication science and information science, kule faculty ye applied sciences, kule faculty ye industrial technology, kule faculty ye built environment city, SRCT architecture kudala, kule faculty ye medicine efundisa aba odokotela, kule faculty ye ama teacher e science education. Zonke zilapha zizobukisa esikwenzayo. Ngoba esikwenzayo e-NUST ngingathi ukufundisa kwethu, ukuresearcha kwethu, lokubhala esikwenzayo esithi ama-conference papers, sibhala, sikhangele izinto ezigoqela impilo yonke eyabantu beZimbabwe.
Umbukiso walonyaka oqale ngolwesibili kuyonale iviki wagqitshwa lamuhla uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Sustainable Industrial Development Inclusive Competitive Collaborative. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampala kuvembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampala kuvembula
gukama.
Kwezemaphandleni lamuhla izakhamizi zemzimuni eGwanda zithi iyaswelakala imfundiso epheleleyo ngokuphathwa kodaba lwedlakela ezindlini olwe-domestic violence. Abanye abesifazana bebikwa belokhu bekubona njengokwesiko ukuthi batshaywe ngomkabo kungenani lemithetho esibekwe nguhulumende okwenqabela lokhu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kungenani lemfundiso kanye lemithetho efakwa nguhulumende. Inani lamacala aphathelane lodlame lwangekhaya liyaliqonga njalo kwesinye isikhathi lolu dlame ludala ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabomama. Emhlanganweni oqhutshwe emangweni wabomzimuni kuleveki lugatsha olubona ngokuphathelane labomama olwe-Human Affairs wokufundisa izakhamizi ngodaba lodlame lwangekhaya, iningi kulumhlangano lithi isasilela imfundiso emaphandleni ngalolu daba. Usobhuku umnumzana Herbert Nkomo uthi kuyadingeka ukuthi limfundiso isabalale ukuze izakhamizi ziluzwisise lolu daba.
Ukushota kakhulu esikukhangeleyo mbonani ulwazi lokufundiswa lokuthi emakhaya kuhlonitshwane njani, kuphathwe njani abantwana labamakhosikazi ethu siwathethiwe. Kungani khonapho kulo supho olusilelayo ngokuthi ekufundiswaneni lapho abantu bayashota ulwazi? Kodwa ngasithola ulwazi olunje silwehlisela ezicintini esivela khona, sibone kalo kungasiphathisa ukwehla kwalezi inhlupho.
Unkomo ugcizelele ethi okubangela udlame emakhaya kuningi njalo kugoqela nendlala ekhona okwamanje emaphandleni.
Okunye kungathinta kusukele ukuthi engxenye imbangela iba yindlala ngoba kwemagumeni lapha kungaswelakala ukudla kusuke obaba labomama lapha labantwana kungabe kusazwisisana ngaso kuswelakala indaba zokudla. Okunye futhi kube yikuthi kuhloniphana kwemagumeni kumbe kusuka kusilele phakathi kamama lobaba. Ubaba angasahloniphi unkosikazi ngokugcweleyo, lo mama angahloniphi ubaba wakhe ngokugcweleyo, bese kusiba lakhona kuthiwa i-breakdown i-communication kuma-families.
Iningi labo baba libikwa lilenhloni zokubikela amapholisa lapho lithe lahlukuluzwa emakhaya ngomkabo okudala ukumemetheka kodlame, kutsho unkosazana Vuyisile Bhebhe.
Obaba abaningi abanye abaveli ukuthi bakhona batsho ukuthi bayahlukuluzwa emakhaya, ngani kuyabayangisa. isikhathi eziningi kutholakala ngathi abahlukuluzwayo ngabantwana. Imbangela yokuhlukuluzana emakhaya ngibona ngani kungaba yikudelelana, mhlawumbe lokweyisana ebantwaneni. Okunye kungaba yimbangela yokuhlukuluzwa kwabantwana, bakhona abantwana abahlala bebodwa emakhaya.
Umnumzana Patrick Ncube obona ngenhlalakahle yabantwana esigabeni uthi bayazama ngazo zonke indlela ukulandelela amacala aphathelane lokuhlukuluzwa kwabantwana.
Ama-abuses wonke imhlobo etshiyeneyo sikhangela ukuthi abantwana kaba abuse, njalo sikhangela ngamandla wonke sivela lapho esiripota khona. Nxa bethe abantwana bathe babanjwe irephu, siphake siyeripota kungakafiki 72 hours ngaliye ripota njalo emapholiseni. Uma umuntu ubele ngabanjwa singamuthula ngaze abanjwe emapholiseni.
Izansi emaNdebeleni ibikwa ihamba phambili ngenani lamacala aphathelane lodlame lwangekhaya. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokungathembani kwabatshadileyo abangahlali ndawonye nezinye zezizathu ezidala udlame emakhaya. Emhlubulweni wangezansi emaNdebeleni, iningi labo baba lithiya umkabo emakhaya lisiyasebenza eGoli loba eBotswana okudala ukungathembani. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 eMzimuni eGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika Chris Kande we Studio 7 esethulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nyongolo Nkomo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gande ukuba sehlelweni le-Voice of America.
Imbali kababa ubaba Joshua Mkhabuko Nkomo inanzwa njani?
Imbali kababa uNkomo onguye owadala umfutho wokukhululeka kwelizwe leli eleZimbabwe ayizange yaphathwa ngendlela epheleleyo yonke. Ngani? Ngoba thina amaZimbabwe sambiza sathi ngufather Zimbabwe, okutho ukuthi ungubaba wesizwe. Kodwa akutshengiseli kakuhle ukuthi ngoqodo ngoqodo sithi ungubaba wesizwe. Ngikutsho ngalokhu kanti okokuqala kube kwaba lendaba yokuthi kubizwe i-airport yabobulawayo ngebizwe layo. Leyo airport ithethe iminyaka elithumi leminyaka emibili ukuthi ize yakhiwe iphele. Kwaba lendaba esithombisa ke istatue. Istatue leso saba lomsindo omkhulu kakhulu kwaze kwangenela imuli. Kwalungiswa lokho okwakungaqondanga ngaso leso statue. Kodwa-ke leso statue sicime sikobulawayo kuphela, kasikho emzini omkhulu welizwe okuthiwa iHarare, okuthiwa yiso isigodlo esikhulu, kasikho leso sithombe. Kuyasimangalisa-ke khona ukuthi njengoba baba weZimbabwe ubaba uMkhabuko umkhululi welizwe, ukuthi kathi kungani kukhanya ngani nxa ekhunjuzwa ngezakhiwo kungani kuba nganxanye kungabi selizweni lonke. So-ke ngaleyo ndlela ngithi mina ungani akuphelelanga ukukhunjulwa kukababa. Kuzobuya-ke Gandhi kule nhlanganiso ezithile esazibumbayo siyimuli kababa ezokuzama ukuthi sigcine ibizo likababa ukuthi lingacithi. Kule mnyuziyemu ebunjwe ngaphansi kwalezo nhlanganiso, kwenye yezinhlanganiso lezo, leyo mnyuziyemu ihulumende yagcina ithi izayithatha ifake kugatsha lwawo lwe-Museum and Monument. Kodwa akuke kwenzakali khonokho ngo-June 7. Lokho siphakathi kokuthakazelela khonokho. Yikho-ke kuningi engingakutho kanti okusolisayo ukuthi khona uNkomo sibili simphatha ngendlela eyiyo epheleleyo. Sicelebrate i-100 years kaNkomo kusukela i-100 years yokuzalwa kukaNkomo kusukela last year ngoJune 7 kuzofika lonyaka kodwa ke kube imizamo yemuli yodwa ukuthi leyo nto iphumelele. Uhulumende weZimbabwe owancedisa owancediswa ngenkomo ukuthi ebe khona ubengakabi khona kulelo sele kodwa ke ngikhuluma nje so sike saba lesiphatha amandla kahulumende izolo ukuthi sizame ukuthi sikhulume labo ukuthi owe-100 years okuzalwa kwakhe nanku phela umsebenzi kankomo madoda asiboni ngani eSouth Africa ubaba u-Oliver Tambo into engakenzi zakali lapha eZimbabwe emuntwini esithi ngufather Zimbabwe oqoto akula munye ufather Zimbabwe ngaphandle kukaJoshua Mxabuko kaNyongolo Nkomo. Singayekela ukukuvuma khonokho siyalikhutha into eziningi kakhulu ezingancedisa ukuthi ilizwe leli isize sibambane ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke.
Manje njengoba usithi wena likhulumisane leziphathamandla zikahulumende zithembisene
basayahlangana kanti angeke ngitsho ukuthi kulento ebumbekile eqinileyo kodwa hhayi ngomfutho obukhona phakathi kwethu babongile abadala ukuthi sibakhumbuzile ukuthi phakathi kobubhizi abakibo ezinto bayazilibala yikho-ke basethi hhayi kungaphela-ke umkhosi lo we-trade fair sizabuyela esigodlweni siyehlala phansi siyiphathele indaba kodwa siyalithembisa bakonkomo ukuthi hhayi umsebenzi lowo owokugqiba i-100 years kababa ufather Zimbabwe uChibo Chidega sizaphathisa ngendlela zonke esizenelisayo.
Yona i-museum bakhona yini ababuya ukuthi bazethekelela?
Bayabuya abantu kanti ngamunye ngababili qoqa kuyabuya abantu sesaze savula-ke le ngadi bekodwa igarden okuleloni landani ukuthi abantu bezoyenzela imisebenzi yabo enjengemichado ama-birthday party and so on ukuthi ngabethi beqeda ukubuka laphana phakathi emuseum bese bethona-ke bezigqwejisela laphana emithuzini yeloni. Bayayenza-ke abantwana bezikolo bekuye kwaba lehlelo lokuthi abantwana bezikolo kube yi-part of their tour ngabe bhoda izindawo izakhiwo lezindawo zakobulawayo eziqakathekileyo bayafika-ke khona ngala abantwana ngesikhathi ngobuningi babo kodwa-ke into lebe kumele ukuthi phela labemzini ama-foreigners bebe lakho ukuthi befinyelele kodwa ngendlela yokuthi ayikho ezandleni zehulumende i-museum abantu abaningi abayazi njalo kayi-advertisewanga kakhulu enhlelweni ze-tourism ze-government.
Ngemva kwendaba yentonga le eke yayenzakala ngendaba kaChamisa bakhona yini abake balithinta kumbe abalikhulumisileyo ngodaba lona lolu olwentonga kababa uNkomo?
Baningi abantu esikhulume labo ababethala incingo abaye bebhale iWhatsapp, Facebook and so on bebemangele bedanile abantu abaningi bengazwisisi ukuthi kambe abantu bakonkomo bengenza into enjalo engakazenzakali elizweni lase-Afrika ukuthi intonga yomuntu omdala iqakatheke kangaka ingapho ngokunikwa nje omunye umuntu. Hhayi sesesichazisile-ke emphakathini ukuthi hhathi akula nto enjalo eyenzakeleyo ujaha nje abajaha ngabantu abatha phela labakanti.
Hhayi kuyezwakala ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga Masabezulu ithiwa lokuthi ngixoxe lapha ku-Studio 7 sikhonapha silokho siqhuba umsebenzi kababa umkhokheli umkhululi wethu uChibo Chidega uJoshua Nkomo basitshedi ekuthini sikhalele ukuthi kube lokuthula elizweni lakithi khonokho esakutshiyelwa ngubaba okuthiwa yilegacy ukuthula ukuhloniphana ukubambana ukwazisana lokuthi sihlale sikwazi ukuthi thina singamaZimbabweni sonke ingabe ukhuluma limi bani ingabe umhlobo bani ingabe umbala bani yikho esakufutshwa ngubaba. Ngiyabonga Mahlabezulu.
Hayi lathi sibongile. Lo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamuyi umnumzana Joshua Nyongolo Nkomo wayengumkhokheli webandla lezaphu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namuhla sixoxa labesifazana abakade bebukisa impahla zabo e-trade fair embukisweni ogqitshwe lamuhla kobulawayo. Siqala ngokuxoxa lo nkosazana Abigail Muleya wenkampani ye Omuhle Rains.
Yazo kukhanya abantu sibili bekuthakazelela kakhulu ikakhulu inumber yabantu abakade bevakatshela ibi increase with ama days awe fitness days elokhu esondela day 1 day 2 day 3 abantu besebebaningi kakhulu njalo kukhanya ama clients akade fika iningi labo it's people are willing and able ukuthi bethi to do business with us njalo babuya labo nama new ventures things that they are doing labo bezithengisa ikanti lathi futhi sibathengisela esilakho
kodwa khona lokho okudwetshwayo kuyakhanga kakhulu abantu na kumbe abantu bafuna okunye okungayisikho lokho
okudwetshwayo abantu abaningi kakhulu nginanzelele ukuthi abantu ngokufika esendini sethu bebengikhona benanzelela ukuthi ama-attracts izinto abazithakazelela kakhulu umuntu uma ezihlalele nje endlini asonto ayicabangayo ukuthi ama-attracts ngaba yinto engiyithandayo but the more umuntu esondele eduze inkhona nazethi into ayijabulela kakhulu njalo akusikho woda ade bebuya bekukhangela umuntu bebuya mhlawumbe ebizwa libhana ebe any other network marketing business eyenzakalayo ethi lanxa esondela abe sebona nankana ama-paintings laphana asasondela eduze so abantu bekhanya bekuthangazelela kakhulu sithole ithuba lokukhuluma nabe-art gallery belapha kobulawayo basebesithi khona silethe some of ama-pieces ethu so ukuba sezethi i-TF this year kusinike ithuba elokuthi sithi grow i-market base yethu njalo lokuthi sikwazi ukuhambisa ama-tracks ethu around ama-exhibitions ebulawayo eyinye njalo yi-Nesbit Castle ukuthi khona silakho njalo ukuhambisa ama-pieces ethu e-Nesbit Castle kuzaba ne-exhibition for ama-tracks so yes ukuba sezethi i-TF ku-increase sibone i-growth in i-business yethu nama-potential clients
ye uke wakhuluma njalo la ngabesifazana abaphatheka kwelombukiso
okay abesifazana laba into ababuya nazo mbona ukuthi it's interesting bayenza ama-projects amaningi achiyeneyo okunye mina ebengikuthola izinto engingazaziyo ngizakhuluma kakhulu nginike i-example yokunye okuthiwa ama-butterfly cup akayaziwa kangako eZimbabwe kimi personally ayinto entsha kakhulu ayaziwa kwamanye amazwe ngawokuncedisa kakhulu abesifazana nxa bedlula through i-menstrual cycle yabo endaweni yokusebenzisa ama-pads njalo among this okunye besihlangana labomama asebengene kuma-network marketing businesses amanye ngesike sezwa ngawo kodwa ngenxa yokuphatheka ubasondelela eduze besihamba sisiza ukuthi lathi singancediseka kanjani
siphinde saxoxa lo nkosazana Sipho Ndlovu olwela amalungelo abantu abathengisa ucansi laye obebukisa e-trade fair
okay mina nginguSipho Ntombazana Ndlovu esitendini sethu we are advocating for health rights of ama-sex workers esitendini sethu under izan sithi ukuthi sicela ukuthi ama-service providers esi-exithe abantu bengababandluli ngenxa yomsebenzi wabo or their identity. So singazigqiki ngokuthi sicabangele ukuthi ama-sex workers ngabantu abomoba ngomama abagqoke izikhethu ezifitshane. So sicela ukuthi sicithe njengabantu bonke abafanayo kuleli lizwe. Si-accesse ama-healthcare services njengabantu bonke. Esikutsho yikuthi singadiscriminathwa ngenxa yokuthi sithengisa ini ucansi sicela lathi nxa siya le-ST I kumbe siyathola ukuthatha amaphilisi ethu i-treated as anybody else in this country
bese bevele bebandlululwa yini abantu abenzalo abathengisa ucansi
badiscriminathwa kakhulu but siyala ukuthi thina yithi ama-cause of STI or HIV in this country but we say no. This is not us. We want ukuthi e-health care service. Isibone njengabantu, besitreate njengabantu, bengasibandlula. So yikho sinika ama-condom for free, sithini asiwasebenzisenini sizinakekele impilo yethu. Bakhona abangobaba abathengisa ucansi. Ukuthi wonke umuntu uyathengisa ucansi, can we treat that as a profession?
Nxa usithi wonke umuntu uyathengisa ucansi, utsho baphi la?
Sorry to say that, but what I'm saying is, with Ikwana, you cannot pinpoint a sex worker who is a sex worker moment only.
Sibonge unkosazana, Abigail Muleya, kanye lo Sipho Ndlovu. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesizwe ukuthi uJoseph Njanji usiphatheleni wezemidlalo.
Iqembu lengezi Platinum Stars lithe ngokunqoba iHighlanders lakhuphula inani lemiklomelo elilayo la kumajimu amabili lambili ngemva kokudlala imidlalo eyithoba mnembili ohlosele iqembu lengezi nguTerence Dzukamanja. Iqembu leHighlanders liyale lilokhu lile miklomelo elitshumi lesikhombisa okutsho ukuba selihwithwe ngele-FC Platinum eselihlezi endaweni yesibili lile miklomelo elitshumi lathoba mnomunye ngemva kokuba linqobe leMutare City nge-1 kanyaya enkundleni yeVengere. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leBlack Rhinos libe ngutshikelobhanqa 0-0 leqembu leBulawayo Chiefs kwaba le mpumelo efanayo emdlalweni obuphakathi kweqembu leHerentals akanye leHarare City. Iqembu leNicrude litshaywe nge-3-4 ngeleCapes United kuthi eleChicken Inn libe ngutshikelobhanqa 1-1 leleYanda kwaba le mpumelo efanayo emdlalweni obuphakathi kweqembu leJapani Mine leleZPC Kariba. Imidlalo yeviki lethoba mnembili iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leTriangle lizadibana khona leleChapungu Ekipo kuthi eleDynamos lizemukela eleBulawayo City ngaseRuvaro. Sikhangele umdlalo wokugijima. Umdlali weqembu leBlack Rhinos uWellington Varevi nguye onqobe kumncintiswano walonyaka weCoca-Cola 4-minute mile oqhutshwe ngosuku lobugcina lweZimbabwe International Trade Fair namhla ekuseni. Lo mncintiswano ulendingeko yokuba abadlali baphutshe kungakedluli imizuzu yemine kodwa uVarevi akayenelisanga lokhu kodwa uthe ulethemba lokuba ngomnyaka ozayo yena itshaya intambo kungakapheli imizuzu yemine.
Umdlali olayithi kakhulu
Onqobe kumncintiswano wanyakenye uTrust Chidomaya uqede esendaweni yesibili kuthi endaweni yesithathu bekulo Isaac Mpofu njalo bobabili ngabeqembu leZRP Fairbridge. Kundawo yesine kube lo Nyasha Mutsetse waseRusape kuthi oqede esendaweni yesihlanu nguTendai Zimuto oweqembu leBlack Rhinos. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji. Umculo lo sithemba liwukholisile lokuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 abafana bakagodlwayo. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.